yacho ingoma yathi sokuphinde kwaba njalo lonyaka ngomnyaka ophelileyo ngasikhathi sinye iningi labantu abahlala kule Britane lehluleka ukuya ekhaya livinjwa imithetho yafakwa nguhulumende wakulelo enqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 kwathiwa abantu bahlale phansi bangayindawo balungiselele njalo lonyaka nanko omunye umkhakha obizwa B.1.1.529 ovundululwe kwele South Africa. Amaphupho honke asephelele phansi ngoba uhulumende weBritane sevalile njalo indiza eziya eZimbabwe neSouth Africa. Unkosikazi Sisa ose ohlala edolobheni leLondon uthi usephelelwe.
Thina abanye besesithengile amatikiti endiza mtshina vele sesilungiselele nje uhamba tikitiki nampo besivalela phandle. Ngibuhlungu kakhulu ngoba indaba yokuthi baphonga ukuthi basivalele nje basifake ku-red zone just like that kuze kube nini siphethwe kanje.
Omunye obegalela ukuya ekhaya ngekhefu lekhisimusi nkosazana Christine Ncube kwedorobheni le-Dublin kwele-Republic of Ireland.
Uyazi ngimadanelo mavi bengithembele ukuthi ngizahamba ngekhaya ngiyebona lapho kulele khona ubaba pho indiza sezivaliwe asakwanisi futhi ukuhamba sekuzaba i-problem futhi ukuthi sithole ama-refunds ethu kuma-airlines ngoba indaba le COVID sisithwale senzima bese sithembile ukuthi siyabe silemuli zethu ekhaya kodwa-ke hhayi kwahlule futhi.
Umnumzana Khumbu umamasi wedorobheni leLeicester uthi umadolomanzi ubelungiselele imuli yakhe ukuyakwenza umcimbi ekhaya bahlabe imbuzi bajabule uhlangana lesi hlobo bemela bakhatheke namhlanje ntambama.
Sesithola ama-email ekuseni ukuthi amatikiti ethu esekhanseliwe no-refund asitholanga ama-refund kubuhlungu kakhulu lokhu. Ngoba bengithenga amatikiti ami lemuli yami singu-5 imali yonke idliwe ngama-agency besicabanga ukuthi sizoba labazali lemuli zethu ekhaya khona ngale sikholise asikwazi ukuthi sizoyenza kanjani ngoba lasemsebenzini besithethe ama-holiday sizitshela ukuthi siyaba sisekhamaya sesiyaba siloko sibhoda ngendlu khonapha emakhazeni.
Kulabanye abavele sebefikile eZimbabwe kodwa kusabuyeleki ngoba indiza mtshina ababuya ngazo sezimisiwe. Unkosikazi Belinda Nkomo ukubulawayo kwamanje ubezobika unina owabhubhayo ngeviki epheleleyo ukhala ezimathonzi.
Ngibuye ngisuka e-UK lo mna wami uSihle mhlaka 20 November sizobeka umama ositshiyileyo. Bekumele sibuyele mhlaka 30 November kodwa we-received emails ukuthi ama-flight ethu has been cancelled by Emirates. Ngitshiye abantu abami abathathu omncane ole-9 months baloyise eBirmingham. Sengiphelelwe inhliziyo yami ibuhlungu futhi.
Unkosazana Precious Dube we-Belfast e-Northern Ireland unomlayezo kumzawa wakhe oye mhlangabeza kule South Africa osekumele abuyele ekhaya ngoba uMadube kasezi.
Dumile ngikade ngolwesibili so bamfakele umlayezo lapha bathi amaframachini avaliwe akusahanjwa akuhambeki. So into ekhona lapha ukuthi ngikwazise mzali ukuthi kwehlule la this year ukuthi ngihambe ekhaya besengibophile impela izikhwama labantwana sengilungisile sengilungele ukuthi ngiyadonsa ngolwesibili lalo nyaka kwehlule ngiyabe ngikhona lapha.
Baningi kakhulu abantu abathenge amatikiti endiza abafuna kuya ekhaya. Unkosazana Sikoluhle Mzila Nkata uthi ukujova kwakhe ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 akumncedanga.
Kade sikhangelele ukuthi sizahamba ekhaya siyedlala ikhisimusi labadala labanye abasekhaya. Kubuhlungu kakhulu ngoba xa ungumuntu usuthengile itikiti uzimisele ukuthi ahambe abavale. Sitshela ukuthi kumele sithathe le vaccine kodwa siyithathile ivaccine yangkhona akusisebenzela kusincedi ngalutho besiyithathelani xa kungasincedi.
Umongameli Cyril Ramaphosa wale South Africa ukhuthaza amazwe yasentshonalanga okuhlanganisela iBrithani i-EU ilemelika ukuthi akhiphe izinqubo zokuvimba indiza lezivakathi ngoba babulala ezomnotho wamazwe eningizimu yase-Afrika kulandela ukutholakala komkhakha we-COVID-19 omutsha we-Omicron. Amakhampani awendiza mtshina afana labo Emirates Airlines leQatar Airways bonke bathe bona balandela izinqumo zamazwe lapho abaphaphela khona babuye bathi bazabisela imali yonke kulabo abathenga amatikiti. Ngibe lesitho 7 igama lakho Jesus Banda.